izwe lisanda kuthatha uzibuse, uhulumende kaRobert Mugabe wabulala abantu abadlula inkulungwane ezingamashumi amabili esebenzisa ibutho leviyo le-5th Brigade elagcina linikwa igama lokuthi yiGugurahundi. Igqwetha uMnumzana Khulekani Sibanda uthi icala kaliboli ngoba esedlule umgabe.
Ngokomthetho indaba kayipheli ngokufa kwakhe. Of course yena ngokwakhe personal angeke simlandelele ngoba seshonile, ngoba into zomthetho zabesithi impumelo yekhothi, ikhothi ingazithi okay nguye oyenze lokhu kumele simpanishe, so siyampanisha njani evele eseshonile. Kodwa okusalayo ukuthi laba ayisebenzisana labo bona kusababhekise ngedoctrine yanokuthiwa i-common purpose. Wonke ama-associates akhe ababekudala konke, bekufeza konke, bebonke icala lisababhekile, lingabunjwa, babezamele baliphendule.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Benny Moyo uthi bonke abasebenza lo mgari abasaphilayo balecala lokubulala abantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Singakatholi ithuba sokuthi egreathwe e-26 ejwayele abalalelayo, kodwa siwaziyo ukuthi basele abanye bakhe wayesebenza labo. Mnangagwa, Sekeramaye, Terence Jerry, uChiwenga, bonke balamacala afanele be-26 begwethwe, izandla zabo zibomvu ngegazi labasowethu.
Unkosikazi Ntombi Masoka uthi icala lokhe kulicala uMgabe uchiye emotshile kunye lalabo abaseleyo bafana laye.
Ngithi mina icala lokhe kulicala akutshintshanga lutho, vele ushiye emoshile. Labona abavele bayamosha, kukhona bezamosha. Asizweli vele, sizubuhlungu vele, sizibuza ukuthi ufeleni wathiya impendulo zona ezibe sizifuneka engaziphendulanga. Njengathi nomama vele sisibuhlungu ngoba sizele abantu abethu asikho labo just because of this old man. Bagcwele phandle bayathuka kathi esemazweni babiza amabizo, ilizwe balele lingahlalekiwe. Uma umntwana kumele ngayimkhulisa, ngimkhulisa.
UMnumzana Moses Mpofu uvumelane lo nkosikazi Masoka ethi abaseleyo kababotshwe.
Thina ngesizwe sethu besisuthi ngakafanga ngoba sithethe le mbuzo esinayo, besisuthi ngababa le mpendulo ngakho, ngoba laba abanye manje sibone ngani sebezawathatha icala lalo baliphushile kuyena lo SSC. Siyesifisa sokuthi ngababotshwa labo bathole ukutikela kwamacala abo lawo okubulala abantu bakhe.
UMnumzana Jeffrey Mlevu uthi ubuhlungu umthetho kumele ulandelwe.
Ngalaba abaseleyo ufile ngoba ukufa kwadalwa ngumveli nqanye ngeke siphikisane lawo, kodwa laba abafileyo siyafisa ukuthi laba abaphilayo siyaxolisa laba abaphilayo afisa ukuthi umthetho udlale indawo yawo. Abaphilayo umthetho udlale indawo yawo.
Umbhuqazwe weGugurahundi eMandebeleni leNkabazwe waqala ngomnyaka ka-1983 waze waphela ngomnyaka ka-1987 lapho abantwana labadala abangahlomanga babebulawa libutho leviyo le-5th Brigade. UMgabe ubuse okweminyaka engamashumi amathathu lasikhombisa, njalo isizwe asitholanga amandla okumbopha, njalo bazange axolise ethi leso sikhathi kubulawa abantu kwakuyisikhathi sobuhlanya. UMgabe ubhubhe eseleminyaka engamashumi ayisificamunwemunye lanhlanu 95, njalo ukhangelele ukubekwa eHeroes Acre loba nje ezaphinde ayebekwa endaweni efihlakeleyo. Ngimele iStudio 7 yibo bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.